Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 19 Mfumfu 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli wePalestine eZimbabwe umnumzana Thama Almasari uthi badane kakhulu ngokuselakala ngokuswela usekelo olugcweleyo kudaba lokuhlaselwa kwabantu eGaza Strip libutho lakwele Israel. Umphathintambo wezomnotho umnumzana Mthuli Ncube uthi kuqathekile ukuthi amazwe ayezwekazi le-Afrika aphumele amacebo enhlelo ezenceda izisebenzi lapho sezithethe umhlalaphansi amapensioniya. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edalele ephalamende akubandla le-Citizens Coalition for Change ngomnumzana Sengeso Chabangu othi ungunobhala jikelelo webandlaleli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wele Palestine eZimbabwe umnumzana Thama Almasari uthi badane kakhulu ngokuswela usekelo olugcweleyo kudaba lokuhlaselwa kwabantu eGaza Strip libutho lakwele Israel. Sokubulewe abantu besiPalestine abaphezu kwenkulungwane ezintathu i-3400 selokhu kuqhamuke impi phakathi kwele Israel leHamas. U-Almasari usola njalo okwenziwa ngele Melika eGaza Strip. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Almasari wethule umbiko lo lamhla eHarare ngesikhathi ekhuluma lentatheli izindaba.
Palestine will not give up and we will fight on behalf of you because we cannot allow to the Israeli apartheid regime or to renew the apartheid definition in the 21st century.
Ele Palestine kali kubuyela emuva lizokulwa ngoba singeke savumela ele Israel ukuvuselela indlela zobuncindezeli.
Bekule nhlanganiso ezijiyeneyo ebezile zithunywa ezilalele umbiko ka-Almasri ebezizoveza ukusekela iPalestine ebhonjwa nsuku zonke ngele Israel elithi lidinga iHamas ngamehlo abomvu. Umnumzana Martin Jarare obemele inhlanganiso ye-Citizens Against Economic Sanctions uthi abantu bePalestine kumele bethole uzibuse ogcweleyo.
Nathi siyakhala namaPalestina, amaPalestina bathi bafuni ilizwe labo and khona ePalestine bafuni ukuthi thina njengamaZimbabweans sikhale ngabo sithi Palestine ifanele ukuthi ibe ne its own state, its own country.
Kuhambo lwakhe lokwethekelela kwele Israel, uMongameli Joe Biden wakwele Melika uveze ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili liphathisa ele Israel lize linqobe.
We're going to keep Iron Dome fully supplied so we can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives.
Sizoqhubeka sibasiza ukuze sisindise impilo zezizalwane zabe-Israel.
UBiden uthethele lithuba lohambo lwakhe ukuyahlangana lomkhokheli wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, othi iHamas yiyo eyabhomba isibhedlela esikhulu eGaza Strip. Yabulala abantu abafika amakhulu amahlanu 500. IHamas iyakuphika lokhu isithi kwenziwa libutho lakwele Israel. Abanye bacabangela ukuba ibhomba eyabulala abantu yaphoselwa iPalestine Islamic Jihad. Labo bayakuphika lokhu. Unkosikazi Ofra Fahari ophethe isigodlo sakwele Israel kwele Zimbabwe uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngu-Almasri.
It is the duty, an obligation and the right of a government to protect its citizens. And since those crimes were made, I think that every person, every human being, wouldn't like to be associated with such cruel people. You would like to be associated with humanity.
Kuwumsebenzi lesibopho kanye lelungelo likahulumende lokuvikela izizalwane zakhe. ngicabanga ukuthi wonke umuntu angeke athande ukuzihlanganisa labantu abalolunya olunje. Ungathanda ukuzihlanganisa lobuntu.
Isikhulumeli sesigodlo seMelika sithi ele Israel lilwisana leHamas hathi abantu abahlala ePalestine.
The United States unequivocally condemns all terrorism and stressed the United States' firm commitment to upholding the law of war to include important protections for civilians.
Ele United States liyayisola kakhulu leyo misebenzi yobugebengu njalo lithi lizoqhubekela phambili ukulondoloza abantu kazana.
Ingcwethi ecubungula ubudlelwano bamazwe womhlaba umnumzana Teddy Ncube ongumcebisi kunhlanganiso ye Leaders for Africa Network uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kwabamazwe omhlaba ikakhulu athuthukileyo ukuxazulula isisusa sale impi ngoba ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili sokuleminyaka eminengi. Uthi udaba lolu lwaziwa njalo yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eye United Nations lezinye.
Ngokunjalo ke iconflict yona leyana bekuzafika kustage sengesi nje sesifike kiso, kodwa yinto ethusayo, yinto kade kungamelanga yenzakale ngoba ama-channels e-diplomacy abekhona, okube kungekho i-political will ikakhulukazi kwamanye amazwe ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo ungabi khona kwayo yikho sokulethela oluhlupho esesilalo.
IHamas yangena kwele Israel ngamandla amakhulu lapho eyabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 njalo yathumba abafika amakhulu amabili 199 abagoqela labadabuka kwamanye amazwe. Ibutho lakwele Israel lithi lizangena ngenkani eGaza Strip liyebulala bonke abadlelana leHamas, kodwa abantu emazweni achiyeneyo sebetshengisela emigwaqweni besola okwenziwa ngele Israel loba bechothoza njalo indlela iHamas eyabulala ngayo abantu kulelo lizwe. Kusenjalo eleMelika selithumele ibutho elihlome laphelela eliselwandle okwamanje lapho elimelele ukunikwa imvumo nguBiden ukuba limanyane lele Israel lihlasele iHamas. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Abokholo lwesi-Islam lesiKristu bathi impi ye-Israel leHamas idinga ukuthi kubuyelwe emuva kukhangelwe ukuthi yaqalela ngaphi ukuze imiswe. Lokhu kukhulunywa ngalesi sikhathi sekulabantu bafika phose inkulungwane ezinhlanu asebebulewe kulimpi. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ose-Israel lenhloko kahulumende weBrithani umnumzana Rishi Sunak ose-Jerusalem sebazise ukuthi bama le-Israel kulimpi besithi ilelungelo lokuzivikela. Umgcinisihlalo wenhlanganiso efundisa imfundiso yokholo lwesi-Islam eMakomborero Insikelelo Trust uSheikh Laja Yasin uthi udaba lolo lwaqala kudala ngomnyaka ka-1947.
IBritain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews lawa bathi umhlaba lo owethu. So leso sikhathi babhekile lo mhlaba bathi awunabantu.
Welekelele sithi impile ingaqedwa kuphela ukuthi kufakwe amakhanda ndawonye kwenziwe izivumelano ezizalandelwa.
Masiqale nezakho ukuthi i-two-state solution there, even if is not 100% kubo abantu basePalestine. Asiqale lapho kube ne-peace kukhulume lapho. Then ama-rights ukuthi ubani une-right leyo nayo le-right kuzokhuluma later. But khona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala. So angeke sichubeke kanjalo. Because even in history, ama-Jews, ama-Muslim, ama-Christian, bonke abantu laba balandela different religions, bebahlala kahle endaweni eyi-one over and over again.
Umfundisi uSeni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu eyeZimbabwe Christian Alliance yena uthi impi le ibangela ikwehlukana kwemibono yozokholo.
Siyakwazi impi le ibilokhu iqhubekelwe kweminyaka eminingi kakhulu, njalo siyakwazi ukuthijelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo, njalo-ke nenzondane ke khona abantu belelwa umhlabathi.
Ekhuluma le Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uthi ukukhangelisisa imbali yalimpi kuqakathekile.
Uma isikhathi siyambona ibuyele emuva kusisa sama-1947 ezintu zona leziyana eziyala lokuthintana kwemhlabathi, yizo kumele siye lemuva abayexoxisana bachazile ukuthi yini vele kwaba yisifiso sokuthi iPalestine layehluleka ukuthi ibe libizwe elizimele yodwa elinenkululeko yelyalo yodwa isisana. Ngakho-ke awuqabuli kakhona kubuyela kutheni siye ziyela kwisisika sakhona, yikho kule ndikimba yendaba khona ukuthi izinto zonke lezane zaqalayo ngo-1947 zazisiswe yini. Singabuyela khonaphansi yikho kungaqala-ke kukhulunyiswana mhlawumbe sokungakhulunyiswa nomlotha.
Oweyintatheli zindaba eyaziwayo kakhulu eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane, uMnumzana Bekithemba Mhlanga uthi laloba impilo yele minyaka ilakho ukuphangisa ukuphela.
Le yinto yomndeni esileminyaka neminyaka, izigidi ngezigidi zeminyaka. Angikhona ukuthi izaba yinto engathathi isikhathi esijele ngoba ungathi uyakhangela izinto eziningi. Ilizwe le-Israyeli esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside.
Impilo isithiye abantu abafika phose isigidi sebelahlekelwe yimizi eGaza. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awezekazi le-Afrika aphume lamacebo enhlelo ezizanceda izisebenzi lapho sezithethe umhlalaphansi ama-pensioners ukuze zibe lelakusasa elihle lapho seziluphele. Uveze ukuba izwekazi leli labantu abedlula amachumi ayisithoba mnemunye ekhulwini i-91% abangazilungiselelanga ukungena enhlelweni zamampentsheni. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso eziqondisa inhlelo zamapensheni emhlabeni wonke jikelele, owe-International Organization of Pensioners Supervisors, IOPS Global Forum, owenzelwe eVictoria Falls. Lumhlangano wenziwe ngenhloso yokuxoxisana ngamanyathelo angathathwa ukuze uZulu athole inzuzo yeziginqo zakhe azisebenzela impilo yakhe yonke lapho esephela amandla umzimba ungasavumi ukuthi asebenze. Uncube uchasisa kabanzi ngenhlo kupho ezibhekanela labo asebethatha umhlala phansi.
91% of sub-Saharan African workers do not have space for all that.
Inani elifika 91% lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika kalibeki esikhwameni imali zokuzilungiselela okuluphala. Yikho bezithola sebesehluleka ukuthola indlela zokwenza imali, okokuthi lanxa sebethe baguga behluleka khona ukuzelaphisa. Loba kunjalo, uhulumende uzahlala esengqubeni yokubona ngokunakekelwa kwalaba. Ngikhuluma izolo nje silobelane izivumelwano lohlangothi lwe-African Union ezimayelana lokunanzwa kukaZulu kugocela lalaba asebekhulile.
Uncube uqhubeke esithi ukuze babonise ukuzimisela kweZimbabwe kulolu daba lwama-pension, sebethule umthetho omutsha ngaphansi kwesigaba se-Statutory Instrument 162 of 2023 ozabona ukuthi wonke uZulu owalahlekelwa imali yakhe ngomnyaka ka-2008 lapho isisinda se-dollar lelizwe saphenduka saba yize uzathola imfanelo zakhe. UMnumzana Lloyd Gumbo, isikhulumeli sekomishini ebona ngezama-pension e-Insurance and Pensioners Commission, uthasisa ngokusebenza komthetho lo.
From 1 October to the end of December, ama pension funds kumele bayenze ama calculations ebabona ukuthi ubani kumele athole imali, ubani kumele athole imali. So bengabona ukuthi uzibani kumele simnike imali, sebeletha ku-IPEC ilist yakhona ama compensation plans ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi uright yini abakuyenzileyo, bakalkulate kuhle yini. So thina siyabe sile 1 month ukuthi sikhangele khonokho, then singabona ukuthi hayi abakuyenzileyo ku-right akula problem, bengaproceed ukuthi babhadale. I-pension fund iyabe sikhangelele ukuthi ibhadale within 30 days.
Omunye wabakhangelele ukuthola inzuzo yeziginqo lezi ngumfelokazi unkosikazi Regina Khumalo weWange, yena owatshonelwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2012 esebenzela inkampani yeZimbabwe Grainberg. Uthi loba walungisa amaphepha ukuba asale ethatha iziginqo lezi, kodwa lokhu akusafikanga ndawo ngoba ethi watshelwa ukuba inkampani le kayisela mali.
Imali engayisuza lapho was 1,000, azange futhi baphinde benginike imali. Ngithe ten sitting hand, but other ten are a whole name, but we're in Yanga and ten sitting hand, but I
Umfellow as a law, Utulo Uti Degana Loku, Engesa Ugubaka was Uti Mali in Angena Umswenya and Jewunga Bindavaza Lu Tom.
Only in Tawakona Laki, I was packed in Abantu Ava, you see, I was sister who Na ususwela nukuti ubambe nga pijela sila ububanda. Imajilea imelume ya isa puni, so kutuwa iseko. Njani, nina seko njani. Aiseko njani. Mina nina gafi.
Inzu eti etubu ngulangeza malunge loga Zulu umnumzana Efi Ncube ekunhlanganiso yabathengi National Consumer Rights Association ephendula kumthetho omutsha lo uthi wokwenza iningi lingabi lamapension kuleli simo sobuyanga abaphakathi kwaso ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Bonke nje abantu abadala ngokuba mdala bele mali ayizuzayo yikho kuza kwenza ukuthi abantu bagcinakale ngendlela ehloniphekayo ngendlela elungileyo hayi lokho esikubonayo. Kanti ke futhi kuyadingeka ukuthi kulu ngiswe into le isibona njalo nje yokuthi imali yabantu bayayifaka emabhenki ivuke kusasa ingasela amandla siphelile kumbe uhulumende seyithethe seyebile kumbe siyebiwe ngamabhenki njengalokho sike sakubona emuva le.
Abe Insurance and Pensions Commission bathi umthetho omutsha usungulwe ngemva kokunanzelela ukuba manenge kakhulu amankampani aphule umthetho wamalungelo ezisebenzi zayizolo ngakho kufuze bekhokhe ngemali yakuleli eyaphandle kumbe okubambekayo okufana lezakhiwo zaleyo kampani lesithi banengi iholo labo eselaba yize loba kunjalo bathi uhlupho ababhekane lalo njalo ikuba ezinye izisebenzi kazisondele kubaqhatshi ukuyathola inzuzo yazo besithi kunje bahlezi phezulu kwezigidi zemali ezingabikwayo. Lokhu kujuzelelwe ngumsekeli kanobhala welemeli kakuhlangothi lwezisebenzi umnumzana Ali Khawa othi labo babhekane lohlupho lunye ngembangela yokuba kabalandelele amankampani abawasebenzela besesebatsha ukuze bethole imali zabo ngokugcweleyo. Lo mhlangano uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Entrenching Retirement Security in a Challenging World ubukhangelela njalo ukuba kudingwe indlela zokuphathisa labo abasebenza beku-informal sector ukuze labo bathole inhlelo zokulondoloza inzuzo yabo ezabagcina kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila awebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ukuthi aseyiwo amalunga ekhansili yakoBulawayo kulandela ukuxotshiswa kwawo ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelela webandla leli. U-Ezra Chisa Svanda usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kataruka kunumende, olubona ngezamadolobho, lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change. Ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelela waleli bandla. Umsekeli kameya wakoBulawayo uCounselor Donaldson Mabutho uthi liqiniswe incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista labhalwe ngu-town clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into ekhona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes ward 9, the highest in the entire ward koBulawayo. And abantu bakoBulawayo abantu bempophoma abajabulanga ngento enzwe nguSengezo Chabangu. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukhansila waleli bandla le-TPC wakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-Provincial Remuneration Inquiry Sibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Qeda ukureceiva incwadi evele ecouncilini kuclerk esithi angisanga ukhansela owakoBulawayo because of incwadi ebhalwe ngulo ozithena ngu-Secretary General of i-TPC. It's a disappointing act by the Minister of Local Authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundileyo abahamba esikole abawaziyo umthetho owelizwe though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukhansila waleli bandla le-TPC owakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-Provincial Remuneration Inquiry Sibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Kumbe imhlolo kumbe kuyini silesimanga kakhulu ukuthi sesirikhola ade aseyiwo amalunga e-party Mina ngokwami lokho ngiyi-UCCC angisukanga ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council angizange ke ngisuke lokho engikhona khona.
Ibandla le-UCCC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela koBulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kuMfumfu. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibandlawe, Studio 7 koBulawayo.
Izizalane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhankaso we-Operation Dudula okuvala wonke amavinkili ezizalane zakwamanye amazwe emalokitshini besithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kodlakela lokuchwasa ngobuze olwe-xenophobia. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Icuku lamalunga abe-Operation Dudula asungule lohlelo elokishini leSoweto eJohannesburg, lapho abangene phakathi ngokungamavinkili lokhu abakwamanye amazwe ngayinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akukedlulelwa isikhathi. Impahla abebezithola zingela mibhalo bebezithatha bayazitshisa. Kade lapho bebexwayisa abanini ngokungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqana yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezathathwa izalwane zakwele South Africa. Le yinto isizalwane seZimbabwe unkosazana Victorius Mathuthu obuya njalo abe umgcinisihlalo wenhlanganiso elola amalungelo abesifazane ezimfimbokodo athi iyethusa ngoba ilokuxwasa ngokuzwe phakathi.
Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga e-Operation Dudula acabanga ukuthi laba bantu bokufika bathatha i-business labo, kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza kusemthethweni. Empeleni laba bantu banama-license abanikezwayo uhulumende we-South Africa ukusebenza ukuthi babe lama-shop, lama-spaza shop lawo abalawo. So nxa kuyikuthi basebenza ngokusemthethweni balama-license, why kumele ukuthi amalunga e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza.
Lokhu kugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto othi abanini balawo mavinkili bahle bavala besesabela ukutshabalaliselwa impahla zabo ngabeDudula laba.
Into eyenziwa ngoDudula iyasisabisa kakhulu, isenza sicabange izenophobia leya eyadlulayo. Kusicabangisa khona ukuthi maybe seyizoqala futhi. Siyesaba kakhulu impela. Abantu abaningi bavalile ama-shops wabo because besesaba iDudula ubana bazobathathela izinto zabo, bayatshisa njalo, bayesaba ukubana bazoqala ne-looting.
Kodwa iqembu le-Operation Dudula elisungule umkhankaso lo lamhlanje ngokungena kumavinkili abokuza elokishini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo. Ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla bathi sezedlulelwe isikhathi besiyazitshisa. Okona ngokuqoqa kwenhlelo ze-Operation Dudula uMnumzana Thabo ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezi zalwane zakwele South Africa kuphela, hathi abakwamanye amazwe.
The purpose obviously is to save the community from buying poisonous foods from these other shops. And what we have achieved today, we managed to get some of the food that were expired and include the natives, include the pets for women. And some of those pets, they're fake.
Elinye ilunga le-Operation Dudula unkosazana Cynthia Ntongangane uthi abokuza laba abaphume baphele South Africa loba belamaphepha kumbe hatshi.
Umnomuntu akayangakubo nathi sisendaweni yethu country yethu le salwela nelizwe abahambe nazi ifamu zabo zibamele.
Loba uhulumende ubengakaphawuli ukuthi kungangani abeDudula laba besekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe abahloli bezempilakahle, amapholisa aqalise esala ukuthi baqhubeke ngalo mkhankaso ngoba isithi abakwenzayo akukho emthethweni. Loba kunjalo bagcine sebevunyelwe ukwenza lokho. Selokhe kufe abantwana bane ababikwa bebulawe ukudla okuthengwe emavinkilini lawo. Iziphathamandla zikahulumende lazo seziqalile amba zingena konke zikhangela ukuthi abanini banemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla bawuthengisayo akudlulelwanga isikhathi na. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kuyaxokozela kwele Zimbabwe kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende akubandla le-TCCC ngumnumzana Sengezo Shabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TCCC. Ugawule usungula lingxoxo.
Akuna ma-recalls Dube kweZANU-PF. Kuti akuna ma-recalls usecretary general weZANU-PF Dr. Edward Mpofu vazanga arikole muntu. iZANU-PF yaba le Congress last year yakhetha ukhokheli obuyibo obukhona ukhokhelwa ngupresident Emmerson Mnangagwa. I-Congress yaba khona iparty iZANU-PF lama-structures. So umuntu omele rikole abantu no-secretary general weparty onguye owakhethwayo e-Congress. So ngokunjalo-ke akulanto enjalo lokwala liphupho nje ngumuntu laye kade zami ukuvala into leyana ama-recalls ezama ukungani uphuma lokunye kuyinto ekumani uhambelana nento yama-recalls la i-CCC kube kanti i-CCC yeZANU-PF amaphathi amabili atshiyeneyo. I-CCC mina engiyaziyo ukuthi ayizange ibe ne-Congress yiphathe ngalama-structures. Yiko engiyaziyo ukuthi nxa sebethutha labo abathuthayo bathutha lani kuyinto ya iZANU-PF asingeni ndawo kikho lokho kwinto
kwesiyes. Siyakuzwa kakhulu baba Gawule. Baba Mlalazi ungamphendula kwalapho.
Uqinisile eZimbabwe sokugcwela izigangi kwezopolitiki. Izigangi esezingenela iZANU sezingenela le-TCCC. Ngilesifiso ukuthi alubana laba oGawule bazibona lalezi zigangi ezingenela ku-TCCC. Ngiyazi ukuthi uzaemphasiza ngendaba yama-structure but i-point of interest isekuthini kungani kathi laba abantu bejongwe abezani beso interested ekuthini i-TCCC ibe lama-structures phela abephulanga mthetho ngokungabi lama-structures apolitika nje badi izigangi zabo abangazisebenzisa abantu abazilambeleyo ukuthi bagijimise i-program yezani eyokudistabilize phela kabaqali sibabonile besebenzisa umnumzana uMondlora bamqeda politically kwaphela khathe sisebenza ngalo kuthiwa nguChabangu ngumfowethu siyamazi uGawule uyamazi kodwa-ke ngenxa yokuthi ulambile sebethethe i-advantage abantu bezana
nansoke indaba khonapho-ke ingqobe kukhanya iyini baba Gawule uyatho lapho baba Mlalazi uthi lina yini elihlokozi inyosi lapha akukho kunye
hhayi angitsho iZANU-PF ayihlokoze inyosi. Inyosi zivele zisegcikeni vele abantu luthi luyehla kuphela luzehlela luyeya phansi odlulayo vele zikhothela njengale kuthi sisi uluthi lwakhona vele lupho ngujegeleza nje nenyosi zakhona zivalelile akwazinto zisuzelwe umantwane lupho ngugeleza bangazithaphela odlulayo zithaphela into engalamnikazi okakhona gips akula phathi emhlabeni ongaka mana kunike ngitsho le-ANC uyayibona even labo-AFF South Africa obalibanilotalama-congresses but iphathe njani ngala-structure right nango bedidi sokukhona oCabangu sebekhulumile uCabangu abantu bamphika bethu uCabangu ase-CCC namhlanje icaba oCabangu yibo ama-founders yamadoda asebenza kubundi iparty le-MBC i-CCC babaadrotemba abantu kulokuzeni ku-MBC ngale i-MBC yasungula wabekhona uCabangu lawo yikho wakathe sikhathi sebebedikisa bephikisa bathi uCabangu bamazi uCabangu umuntu we-CCC owe-CCC uCabangu uma yokuthethe sebephume nento abaphume nayo kona ngaba ne-intrim arrangement ababanayo ngesikhathi saba abanyele kube nesithi bona into yakhona bayazi bathoni mabesitsho njalo kini bathoni okay i-operate without i-structure iphathe njani ngala ma-structures atsho iphathi phela la iklabhu ingane iklabhu yabomama emakhaya ingane le-constitution emalawini ine-village ine-constitution ilokuzenibani iphathe ngala constitution ngala structure what kind of a party is that
khonapho-ke Mlalazi nanko-ke
engiwubuzayo kuyi-one baba umbuzi ubaba uGawule kathi iZANU ilani lama-structures ewe-TCCC ukuthi balawo kumbe kabalawo bona bangenaphi
siyasingeni ndawo
lapha lize ingxoxo lomnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi webandla le-TCCC beqoxa lo Gibbs Dube lingakhohlwa ukulalela uhlelo lwethu lwanamhlanje asiyihluzeni bomama i-live talk olivalelisayo ngutabo kancube